Umakho isahluko sesithumi lambili. Waqala ukukhuluma labo ngemifanekiso wathi
umuntu wahlanyela isivini, wasibiyela ngothango, wemba isikhamelo, wakha idumba, wasiqathisa kubalimi, wasuka waya kwelinye ilizwe. Ngesikhathi esifaneleyo wathuma inceku kubalimi ukuze yamukele kibo okunye kwezithelo zesivini. Bayibamba, bayichaya, bayimukisa ize. Wabuya wathuma kuyo enye inceku, bayichaya uduba, bayiphatha kulo. Wathuma enye, yona bayibulala, lezinye ezinengi, ezinye bazichaya, lezinye bazibulala. Wayesasele lo muntu munye, indodana yakhe ethandekayo. Ekucineni wathumela yona kubo esithi, baza kuyihlonipha indodana yami. Kodwa labo balimi bakhulumisana besithi, le yindlalifa, wozani siyibulale, ilifa libe ngelethu. Bayibamba, bayibulala, bayiphosela ngaphandle kwesivini. Uza kwenza njani umnini sivini na? Uza kuza ababhubhise abalimi, anikele isivini kwabanye. Kalifundanga yini lumbhalo othi, ilitshe elaliwayo ngabakhi yilo eseliyinhloko yengozi. Lona lavela enkosini, liyisimanga emehlweni ethu.
Base befuna ukumbamba, kodwa besaba icuku, ngoba babesazi ukuthi wakhuluma lomfanekiso ngabo, bamchiya bahamba. Bathumela kuye abanye babaFarisi labakaHerodi ukuze bamthiye ekukhulumeni. Beza bathi kuye,
Mfundisi, siyazi ukuthi wena uqotho, kawukhathali ngomuntu, ngoba kawunanzi isimo somuntu, kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngeqiniso. Kuvunyelwe yini ukuthela kuKesari ingabe aji? Sithele ingabe singatheli na?
Kodwa ayekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kibo,
lingilingelani na? Lethani kimi imali ngiyibone.
Bayiletha, kwasesithi kibo,
ngokabani lumfanekiso lalumbhalo na?
Bathi kuye,
ngokaKesari.
UJesu wathi kibo,
nikeni uKesari izinto zikaKesari, lo nkulunkulu izinto zikaNkulunkulu.
Bamangala kakhulu ngaye. Kwasekusiza kuye abasadusi abathi kakukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi,
Mfundisi, uMosi wasilobela wathi, uba umfo wabo womuntu esifa, ajiye umkakhe engachiyi umntwana, umfo wabo kamngene umfazi, amvusele umfo wabo inzalo. Kwakulezelamani ezisikhombisa, owokuqala wathatha umfazi, wafa engachiyanga inzalo. Owesibili wamngena, wafa laye engachiyanga inzalo. Lowesithathu kwaba njalo, abayisikhombisa kabachiyanga inzalo. Ekucineni kwabo bonke kwafa lomfazi. Ekuvukeni kwabafileyo mhla bevukayo, uza kuba ngumkabani kubo? Lokhu abayisikhombisa babelaye engumkabo na?
UJesu wathi kubo,
kalituhanga yini ngalokhu ngoba lingayazi imibhalo ingabe amandla kaNkulunkulu na? Ngoba mhla bevukayo ekufeni kabathathani, kabe ndizo, kodwa banjengezithunywa zasezulwini. Kodwa mayelana labafileyo ukuthi bayavuswa, kalifundanga yini ogwalweni lukaMose ngendaba yesihlahla ukuba uNkulunkulu wathi kuye, nginguNkulunkulu ka-Abrahama, lo nkulunkulu ka-Isaka, lo nkulunkulu kaJakobe na? Kasuye uNkulunkulu wabafileyo kodwa ngowabaphilayo. Liduhile kakhulu.
Kwafika omunye wababhali esezwilwe bebuzana, esebonile ukuba ubaphendule kuhle, wambuza wathi,
yiwuphi umlayo wokuqala kuyo yonke na?
UJesu wamphendula wathi,
umlayo wokuqala ngokuthi, zwana Israyeli, iNkosi uNkulunkulu wethu iNkosi yinye, wothanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke, langomoya wakho wonke, langengqondo yakho yonke, langamandla akho onke. Owesibili yilo, wothanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena. Kawukho omunye umlayo omkhulu kulale.
Umbhali wathi kuye,
"Yebo, mfundisi, utsho iqiniso ukuthi yinye, langaphandle kwayo kayikho enye. Ukuyithanda ngenhliziyo yonke, langokuqedisisa konke, langamandla wonke, lokuthanda umakhelwane wakho njengalokhu umuntu ezithanda yena, kuyedlula yonke iminikelo yokuchiswa lemihlatshelo."
UJesu embona ukuba uphendule ngokuqonda, wathi kuye,
"Kawukhatshana lombuso kaNkulunkulu.
Kakwabe kusaba khona umuntu olesibindi sokumbuza." UJesu efundisa ethempelini wabuza wathi,
"Batsho kanjani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavida na? UDavida uqobo lwakhe ngomoya ongcwele wathi, inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho ngaphansi kwenyawo zakho. UDavida uqobo lwakhe umbiza ngokuthi yinkosi. Pho, uyindodana yakhe njani na?"
Ixuku elikhulu lamuzwa ngokuthokoza. Ekufundiseni kwakhe wathi,
"Xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe ingubo ezinde, lokubingelelwa emidangeni, lezihlalo ezingaphambili emasinagogeni, lendawo eziphakemeyo ekudleni, abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bazakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu."
UJesu wahlala phansi maqondana lesitsha somnikelo. Wabona ukuba ixuku liphosela njani imali esitsheni. Abanothileyo abanengi baphosela okunengi kakhulu. Kwafika umfelwakazi ongumnyanga, waphosela inhlavana ezimbili zemali ezenza indibilitshi. Wasebiza abafundi bakhe wathi kubo,
"Ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokwazi ongumnyanga uphosele ukwedlula bonke labo abaphoseleyo esitsheni. Ngoba bonke baphosele ngokunotha kwabo, kodwa yena ebuyangeni bakhe uphosele konke alakho, konke abephila ngakho."